Ngibona zani lokho kuzenza ingxabano kumbe ukungazwisisani phakathi kwe-ZANU-PF ukuthi kube wese, ngoba nxa sebemxotshile khathesi kuzaba lula ukuthi yena udidima simtaswa labanye abangathabanga ukuthi bahlangane lamanye amalunga aku-opposition. So ngibona zani in the long term kuzagcina kusenza i-ZANU-PF ibe weak nxa bemxotsha atofi iZANU-PF ngoba izagcina sehlangana lamanye amalunga e-opposition becine beforma nje i-opposition ingani iqinile njengoba ingani ikadesi but ingagcina isiqinile nxa belokhu bexotsha abantu kabuhlungu kanje.
Bona abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC ubona bekwamukela yini ukusebenzelana la malunga e-ZANU-PF la alubana bethe bacabanga ukubumba ibandla linye njengokutsho kwakho?
Nxa behlakaniphile mbona zangiyinto abangayenza ngoba kuyabe kunceda bona ukuthi behlangane and bebahlanganise umqondo labanye abantu asebexotshiwe. Kodwa kuzaba nzima ukuthi khona lokhu bekukhiphe emaphepheni ngoba nxa yokukhiphe emaphepheni ngoba kunzima ukuthi linegotiate mbe lixoxisane. Into yangikhona izwakale emaphepheni kumbe kumsakazo kuyamele kube yinto eliyenza nje liqatshile. Sengxa vele kudala bakuqalisa khona lokho ngikhuluma nje but asonje sizabala ngayo enewspepheni kumbe sizwe kumsakazo.
Bona bebodwa abaxotshiweyo abe-ZANU-PF laba awuboni bebambana besenelisa ukubumba ibandla eliqinileyo yini elinye icele le-ZANU-PF benelise njalo lokuthola usekelo kumalunga akucele likamnankagwa kathesi?
Yabalakho sibili ukuthi bebumbe iqembu eliqinileyo kodwa okuze balimaza nje indaba yamacala ukuthi kebe lokho kubusa amacala ukuthi lo watshontsha imali lo wenza lokhu. Sizakubona kwamacala lokho kuvumbuluka up to 2018 bese kusiba nzima ukuthi abanye bazinikele emsebenzini wokubumba singathi i-opposition party enye kumbe ukuxhumanisa umqondo le micabango lele opposition ekhona khathesi. Mbona zani kuzaba into eyi-one sibili ezenza kube nzima ukuthi kebe lokho kubusa amacala ukuthi lo watshontsha imali lo wenza so for the next 4 or 5 years. Labanye abasemaceleni ngxa becine besisaba ukuthi bevuse umhlonga ngenxa yakhona lokho.